Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto ziku 23 kuNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ukuhlukuluzwa kwabantwana ngababagcinileyo kuyaqhubeka elizweni njalo abazali bakhuthazwa ukuthi beqale bedingisise ngembali yabantu ababachiya labantu ababo.
Amankazana la lapho siyabe sibathethe khona. Nabantwana ababedubeka kumbe ngabe sebehlulekile vele empilweni. Abese sithi umsebenzi engawususa ngokuyancedisa ubuntu endlini. Kodwa yena lapho asuka khona uthando kalwazi. Seza ukhandelwa kumntwana yena engazange athole lolo thando.
Sixoxa lomunye wabathengisa impahla ezitshiyeneyo ezitaladini zakobulawayo osichasisela ngobunzima abhekana labo emsebenzini wakhe.
Abazalwane esengathola ebeda umuntu ebeda sengabe sempresa bangabami ngathi thina basithathele yini bathe bathiye somnye impahla zami ngayiyo. Almost amadela ayi-3 ahlala kwi-tapom besekenelisikhulu bahle bathike lakho impahla sezithini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalwela ukulondolozwa kwamalungelo abantwana kanye lamapholisa bathi lanxa bekhuthaza abazali ukuthi bengaqhatshi mahlayana abantu bokubagcinela abantwana bengahlolisisanga izimilo zabo kanye lokuthi abalamacala abake bawenza yini, ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantwana ngababagcinileyo kuyaqhubeka. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yeCenter for the Development of Women and Children ithi ithola imbiko nsuku zonke yabantwana abaphathwa ngochuku kodwa iningi labazali alibiki emapholiseni. Linhlanganiso ithi ikhuthaza ukuthi abazali badinge imbali yalowo abamqhatshayo emapholiseni kanye lakulabo ake yabasebenzela ukuze behlise ingozi ezingavelela imuli zabo ezandleni zalowo oqhatshiweyo. Ngakwelinye icele, ingcwethi kumalungelo oluntu zithi abantu laba abenza umsebenzi wezindlini balokhu besasetshenziswa okwezigqili ezisebenza kungelambadalo ekhanyayo kumbe amalungelo. Lanxa nje ugada lwezemisebenzi luveza ukuthi inani labantu elizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu kusiya kusigidi selike lawenza lomsebenzi okungaba ngenye yembangela yokuhlukuluza labo ababagcinileyo. Ezinye zezehlakalo ezindlini zithaqisa umzimba ezigoqela ukubulawa kwabantwana ngokuvalelwa endaweni ezingafanelanga, ukubafakela ichefu kanye lokudlwangulwa. Unkosikazi Busisiwe Mpala osebenza kumalungelo abantwana uthi udubo yikuthi abazali abahlolisisi abantu ababaqhatshayo kodwa esikhathini esiningi bagijimela amantombazana amancane avele ehlupheka okungekho lemthethweni ukuthi aqhatshwe. Uthi iningi lamantombazana la liyabe lidinga umsebenzi ngoba livela emulini ezivele zilohlupho amanye kungahlukuluziweyo okwenza kube lula ukuthi lawo ahlukuluze abantwana.
Amankazana la lapho siyabe sibathethe khona nabantwana ababedubeka kumbe ngabe sebehlulekile vele empilweni abese sithi umsebenzi engawususa ngokuyancedisa ubuntu endlini. Kodwa yena lapho asuka khona uthando kalwazi ulobuhlungu abuthweleyo ngaphakathi ukuthi kambe njoba yini engazange athandwe engazange agcinwe kuhle useza ukugcinela umntwana kuhle useza ukuthandelwa kumntwana yini engazange athole lolo thando.
Unkosazana Phethi Maluleke osebenza ezindlini uthi lo akusimsebenzi olula. Uthi ngaphandle kokwenza yonke nje imisebenzi yendlini kulengozi yokusebenzela imuli engelabuntu lapho osuka uthwaliswe nzima ngumama ongakhwabithi lutho, abantwana bengelanhlonipho kanye lobaba ongadlulwa isidwaba.
Ezindlini zabantu kulama problems ngokuthi omunye umuntu yabe ngakuphathi kuhla, omunye uyabe echinga ngezinto zakhe ngokuphatha kwakho izinto zakhe. Abanye bayakwanisa ukuthi bethi khona sebenza ungachayisi but ekunika imali encane.
Unkosazana Precious Mudenge ongumama osebenzayo uthi abesifazana abasebenza ezindlini bayingxenye eqakathekileyo kuye wonke umama oqhatshiweyo olemuli. uthi kuqhakathekile ukuthi omama abasebenzayo bakhumbule ukuthi imuli ngezabo ngakho baphathe kuhle ababasebenzelayo hathi ukufuqela yonke imisebenzi ezandleni zabo kuthi lalapha abantwana behlukuluzwa bengananzeleli
bale inkulu indawo abayithathayo ekukhuliseni kwabantwabethu kodwa singagcinise siyekelela omate bethu ukuthi begcinise besincedisela abantwana sebekhulile ama homework lokho soyiresponsibility ye parent but nxa la umzali usubuyile uvele emsebenzini so kumele lawe ube utake over ungayekelela umate wonke
iningi labantwana kuleli selijayele ukutshona labesifazana abasebenza ezindlini abazali beyekwe yabo imisebenzi labo uSamantha Dube osakhulayo uthi lanxa ezwisisa ukuthi abazali bakhe kumele bayesebenza lokhu akutsho ukuthi abantwana bahle bakhuliswe yizisebenzi kodwa abazali kumele bathole isikhathi sokuhlala phansi baxoxisane lemuli zabo
I mean I don't think ukuthi omate ba right I think abazali abasho babe besebenza but I think they should find it time omama should find labo baba should find it time yokuthi baxoxa le family yabo babetshone labantwana baba they can even go for ama-outings sometimes
igqwetha umnumzana Richard Nkolomi ugcizelele njalo ukuthi abazali kumele bafunde ukuphatha izisebenzi ngendlela eyiyo uthi babizwa ngamagama achiyeneyo abanye bathi ngosisi abanye bathi ngo-anti abanye njalo bathi ngomayinini ingxenye yemuli engasilunga lemuli elipheleleyo okungalunganga uthi kabaphathwe njengezisebenzi ezilamalungelo hathi njengezihlobo ezihawulayo ezicela uncedo iningi labesifazana kulezi nsuku liyasebenza kungakho uthi kuyadingeka ukuthi kuxoxiswane ngendlela zokuvikela abantwana kanye lezisebenzi zendlini ukuze ingozi zokubulawa lokuhlukuluzwa kwabantwana zenqatshelwe
laba bantu asibanikanga ama-rights akasisi yabe ngusisi libizo kuphela simnikezelona kodwa nxa sisikhangele ngamalungelo akhe njengosisi wekhaya usisi umbu anti asikakalawa amalungelo lawana sabe simnike i-title kodwa i-title yana simnike yona isimotsha lomuntu mase kusiza emsebenzini
esikhathini eziningi kuyabe kungela sizathu ezibambekayo zokuhlukuluza abantwana owesifazana ogwetshelwe ukubulala umntwana uthi wamfaka ekhabothini ngoba ekhala yena efuna ukubukela ifilimu wasuka wathatheka ngokukholisa wakhohlwa ngomntwana kwaze wadlula amahola amathathu omunye ugwetshelwe iminyaka engamathumi amabili ngemva kokudlwangula umntwana oleminyaka eyesithupha ngimele istudio 7 ngobulawayo ngingunothando Sibanda
Izolo silethulele ingxoxo lomqoqi wenhlelo zenkonzo yeZayoni abazibiza ngegama lokuthi ngowafa wafa abathi balamandla okunuka abathakathi lokuxotsha undofa njengokuthembisa kwethu lamhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana isayisiwela lapho esimbuza khona ukuthi uthini ngembono yabanye yokuthi basebenzisa amasalamusi njalo bangamasela nje ahamba intshontshela abantu njalo ebaxeka ubexoxa lo ntungamili inkomo westudio 7
abantu bathatha isigama likawafafa bali-abuse bakhona abagangayo bakhona asebabhandukayo njengokuba into yonkile abahlamuki asebehamba vele bethatha izimali bebhadalisa abantu bathathele izinkomo yibo abantu abaqamba amanga sebona bana because baye besebenzisa indlela yokulutha abantu but kubranchi yethu i-against that even ivulwa naleyo inkonzo sayivulela ukuqondana nabantu abahamba berobha izakhamizi abantu abagangayo abantu abarobha abantu bebaxabanisa thina yethu inkonzo iyaclear izakhamizi zisale zikahle njalo ethu inkonzo ayilasalamusi let me tell you the truth akulanto ezaphuma eyisalamusi iyabe iyinto elife ukuthi into engahanjiswa emapholiseni ingeke inyamalale ingeke isikhathi akulanto futhi eyenza izimanga ezayithusa abantu ma kungumuthi umuthi ma kuzimpondo eziphumileyo zimpondo ma kukhitshwe kumbe inyamazana kumbe yini kuyabe kukho khonokho and kuyabe kungeke kubaleke kuthiwa sokuhambile kusebe sokuvelile kwaba khona no yikho khonokho vele
undova into enjani Zwela
right kule nto ezimbili okumele ngikhulume ngazo kule nto ephila ingumuthi angithi maybe umuntu ehambe enyangeni njeba inyanga zanithi imithike zimnikeze umuthi ephile kuthiwa awumuthi lo uzakuyenza so yenze so umuntu ethole umuthi lwana sijikile siyinto kumbe siyinyamazana kumbe siyinyoka so khona kuyabe kungata kubambeki like ma ukuchazelwa utshelwa but kuyinto enjalo vele
nxa kuthi umuntu olabondofa bampha imali iyabe ivela ngaphi le mali siwela kuyabe kutshontshe isitolo kuhamba njani?
Mina ngaze ngihlangane la endlopho olethe imali. Angizange ngihlangane labo abanjalo abalondlopho abalethele imali. Ngiyangidiscuss ngananzelela ukuthi umuntu uyahamba enyangeni ethatha umuthi maybe bakhona of course ngiyangikubona kuphuma futhi lasemaphepheni sometimes ukuthola kubomthunga hey kwanitholakale nje kwanitholakale nje but mina ngaze ngihlangane lapho.
Kuyini ongathi kuyesabisa kakhulu osuke wahlangana lakho akukhipha ebantwini lapha?
Ayazi kuningi kakhulu but izinto nje eziyabe ziyenziwe like ngakhuluma ngenyoka, ngikhulume ngemithi eminye ethize, impondo, yabona into ezinjalo. Ya ukuthola kule mithi nje ethusayo layo ukuthi umuntu wabona uma ebudescribe lokhu umuthi lowo ngokuyenza lokhu lalokhu lamaphoyizeni yonke into nje ezikhona.
Sesike sezwa abanye besithi owafawafa bona babahamba besithi bakhiphe izinto zabantu bekhiphe impondo labo bayazisebenzisa basebenzisa le mithi. Uthini ngalokho?
Ngeke ngikuyale but ebandle yethu asikwenzi and thina kungaphuma impondo kumbe kuphume ini konke okuphumileyo siyakuchisa and kuchiswa khonapho khonapho njengomuntu wokubulala amagundwana khonapho khonapho asithathi isikhathi khonapho bekhangele labantu bakhonapho.
Lo ngumnumzana Isawu Siwela, umqoqi wenhlelo zenkonzo weZayoni iWafa Wafa Unity of Churches, sixoxela esecholocho. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudivana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomunye wabathengisayo ezitaladeni zakoBulawayo othathelwe impahla abeyithengisa ngamapholisa kamunicipala uEsther Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Esther.
Alright.
Ungasichazisela ukuthi uze uthathele impahla kwahamba njani?
Ngize ngithathele impahla. Ngasengela umngane wami wabo. Wangitshela wathi buya ku-5 kakhona emaket. Bathi kuzekemphilamphi emaketi kuyenzeni. So mna ngikanti lamanga. Ngangikade ngithevalisisile ngahle athola abantu be-M. Ngithola abantu be-M mbathele bangangapha kwemaketi. Ngathola kunamaroli ayi-4. Amaroli amanye ayi-4 ngathola eleda. Umumbu eleda. Sengabe sengibuza abangani bami ngathi thina basithathele yini. Bathe bathi yeye. So mina impahla zami ngangizigebhisile. Almost amadela ayi-3 ahlala kwi-tapomi besekele elikhulu. Bahle bathi belakho impahla sezithethe. Ngase ngifika lakhona ekilogrom bathi abanye engithengisa bathi sibabezile. Sangena khona phe kule-stockroom lapho esilokhisa khona impahla. Ngangisiyakhangela la bana bese bethi impahla zengizezithethe ukuthi uhambe uyebuza abantu be uye babuza abantu bemisarat ukuthi khangelanini ngathi ngingakachayi bayese bebuchayi kube bese befaka ama-impahla bese bethi ngene emoteni.
Ungathi ulahlekelwe yimali enganani kumpahla yonke oyithathelwe?
Olmasebe $800 vela ngibuhlungu vela ngiyaphula ngibapho ngikhona.
Uthini yena umunicipala nxa likhulumisana laye mhlawumbe okhansila kumbe yena umeya?
Umeya sahamba kuni idei yangkhona wathi hayi ambathuma omunicipala bona labantu abantu besithi khansila ngabe sithi sabe sihamba sayakhuluma laye ngasiqeda ukukhuluma laye wathi hayi minto angaliyenza lingahamba liyezula lithengise ngathi nasesithi yabe sisiyeve ayikuright ethi sihambe senje siyevule ngasithi siyasiza nazathe sasisana lesithi khansile sithi thathe.
Ukuthathelwa impahla yakho lokho Esther ungathi kuphazamise njani impilo yakho?
Kungiphazamisile ngoba yikho lapho engibhadela khona irenti, yikho lapho engiyabe ngikhangelela amatusizi ukuthenga ukudla.
Irenti ubhadala malini?
Irenti ngibhadala 1.6.
Ama-school fees labantwana bangaki njalo ubabhadalela malini?
Abantwana nje 3. Everyone but the last $5 is close there. Then Avani, but the 37, Laraba, Bamibo Creepy, 3 Omnibo Creepy 5.
Ngalokho unguwe ozibambile emulini nguwe obuyikhusela kuphela.
Mina ngumama ngingubaba lapho ngikho khona.
Njengoba sokunje usiza kwenzani pho?
Angikwazi vela ngoba impahla zami ngazilanda ukuthi kusasele mina wabo wakhuluma ukuthi abathethele impahla abahambe beyithatha impahla zami. Ngangisithi ngiyafika ngithole vela impahla akudla kwakulesithaba esibolileyo lama. Le nyawo zensizi into yayikhona ehholi yabo nale abathathazeni impahla.
Zaya ngaphi pho bangaba bafake ezikhwameni bazithathela?
Exactly, ngoba vela bazithathi impahla zami. Abaningi bathathele impahla so vele impahla vela akudla izineyi-one impahla.
Akhona yini amanyathelo elilakho ukuwathatha mhlawumbe ukuya emthethweni ukuzama ukubamba umunicipala ngamandla ukubana lizithole impahla zenu kumbe lihlawulwe?
Thina sidlawo vele amandla angukhona saka vele umunicipala into engathatha impahla yakho yathi vela angikubiseli.
Zona impahla obuzithengisa obuzithenga ngaphi?
Impahla mina ngiyithatha eMozambique.
Kuyini ongakutsho kumunicipala kanye lakuhulumende njengoba uyatsho ukuthi ubuphila ngokuthengisa kathe sibakuthathela impahla zakho zonke awusela ndlela yokukhusela imuli yakho?
Nathi sikucela kumunicipala ukuthi aliba bengabanye abantu bayasibhalela amasendi sibe la masendi okudingisela manje umunicipala uyasixosa ethi sihambanini eDagmore. Esekho ngona thina masendi asewapheli. Isathi sinikethi basinika amasendi. Yalokho ukuthi ibhela liyavala. Aluba bayasizela. Njengohulumente aluba uyasizela thina. Ngoba thina empilweni vele khona sesiphila ngakho. Manje ukugcina kuphele ngento engiyicela ukuthi umunicipalat nohulumende besizile. Ngoba siyayikho lapho esiphila khona sesikhangelile khona.
Hayi, siyabonga Mancube, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Lo kaThokozani Sikhali esithi kahle driver ukuzigqiba izalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Ukuhlukuluzwa kwabantwana ngababagcinileyo kuyaqhubeka elizweni njalo abazali bakhuthazwa ukuthi beqale bedingisise ngembali yabantu ababaqhatshayo. Sixoxele othengisa impahla ezijene ezidaladini kobulawayo osichathisele ngobumzima abhekana labo emsebenzini wakhe selokhu wathathelwa lezi mpahla. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.